siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani.
Uziphatheleni lamhlanje?
Namhla bengifuna ukukhangela umbhalo zasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjengalesi esikiso sona, vele yena uNkulunkulu ungaphi? Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 ivesi ka-2 isiya la ku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena, masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspe, lelithiwa iKornelia. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iemerald wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamachumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamachumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena i-coronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ungakhethi, ungena kubayanga, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulabo abantu bezizweni, ungena wonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungaphi? Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti labafundisi bangaphi? Lumbuzo yengifuna ukuphendula namhlanje. UNkulunkulu ulokhe lapho ayevele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalani emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kutsho ukuthi laleso sihlalo lapho ayehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kutsho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi eziningi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso eyehlukeneyo yabuya yedlula, kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapho emhlabeni, kwabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhu ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa, kazange atshintshe njalo kasoze atshintshe. Igciwane leli le-COVID-19 alibonakali langamehlo, into encane kakhulu ukuthi awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabe nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adamu ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu, sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sokonakele sibuye sithi kanti ungaphi futhi uNkulunkulu. Hantsho yithu esamkhiphayo, yikho engabuzi. Kodwa kulola lo ombiselayo empilweni yakhe, angivumele ukuba abe yinkosi lomsindisi, uyabusa-ke impilo yakho, uba isiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, ngegama likaJesu siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.